uVOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Olamukela emsakazweni weStudio 7 ngesonto mhla ka 12 kuZibandlela 2020 ngoKips Dube. Endabeni zethu lamhlanje, iziphathamandla zikahulumende wakwele China esibona ngokudlelana labanye amazwe sikwele Zimbabwe lapho ahlolisisa khona inhlelo ezijiyeneyo.
Ukubuya nabo bezobona inhlelo ezizenzayo kuyabakhuthaza nabo ukuthi ihlezi besuka lapha babone ukuthi kambe kungabe kusilela ngaphi njalo kungabe kujabulisa ngaphi lokho osekwenziwe.
Abahlolisisa okwenzakala phakathi kwelizwe leZimbabwe lele China bathi ele China lithenga ubungane kuzwekazi leAfrika.
Ubudlelwano phakathi kwe-Afrika leChina kumbe singathi iZimbabwe leChina abuvele bungathi buphezulunyana ngoba iChina ile ndlela yokuthenga ubungane ifaka izimali eziningi.
Bakhala abazali ngentengo yempahla yezikolo.
Bakithi ngithi ngiyangena ezitolo lapha phakathi ngithole amabhuku ayi-$9 abantwana ama-72 pages phandle bathi $5 kothophasi lapha bakithi lakwakungeneki.
Lingakhuthwa ngezamasiko ezabatsha kanye lokuphathelane lokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Isiphathamandla sikahulumende wakwele China esibona ngokudlelana lamanye amazwe sikwele Zimbabwe lapho ahlolisisa khona inhlelo ezijiyeneyo. Umnumzana Wang Yi othunywe ngumongameli Xi Jinping owethekelele njalo kwele Egypt, Burundi, Djibouti lakwele Eritrea ukhangelelwe ukuthi uza kwenza imihlangano ejiyeneyo leziphathamandla zakwele Zimbabwe. Ele China laboleka ilizwe leZimbabwe imali yokuvuselela umlilo kagetsi ukwakha idale lepalamende lamagceke endizamjina iRobert Gabriel Mugabe International Airport lezinye. Obona ngokudlelana lamanye amazwe, umnumzana Sibusiso Moyo utshela iphephandaba leSunday Mail ukuthi luqhathekile kakhulu uhambo lukaWang Yi. Uthi bazakhulumisana ngokudlelana kwamazwe lawo mabili ikakhulu ngokuthengiselana impahla etshiyeneyo. Uze sihlaziye udaba lolu sixoxe lomnumzana Dingumuzi Phuthi omele ibululima West edale lepalamende ekubandla lezanu PF.
Anto siyazi vele thinking ukuthi umuzi omuhle ngothekelelwayo ngoba lezethekele. Nxa kunjalo ke kusho ukuthi njengomuzi weZimbabwe kasikhangeleni ukuthi sike saba sililizwe linjani. Besililizwe leyo liyane lingenabangane abaningi. Nabangane abadithi labo besiyithi esingathi yinto esibalandayo. Kodwa kuthe ngemva kwesikhathi kwakhanya uPresident Mnangagwa eseqinisa ubuhlobo ikakhulu elandelela lokhana okwake kwakhulunywa ngabantu abanye baze bangathi sebehleka ngakho besithi ngama-mega deal. Saze sabona-ke ukufika lapha kukamongameli weChina kwesinye isikhathi. Sabona-ke ukuya kwele China umongameli uMnangagwa esanda kuqala ukwethekelela amazwe akatshana kwaba lokuqiniswa kwezinqumo zokusebenzelana. Ukuthi sibone isethekelo esingaka sithunywa ngupresident wele China sisiza kwele Zimbabwe kunye lamanye amazwe la azahamba kuwo, ngithi kuyisambulelo sokuthi sibone ukuthi kuqinisekile ukuthi iChina isandothando njalo nokuzimisela ukusebenzelana leZimbabwe ukuqinisa ubuhlobo lezokusebenzelana ezithuthukisa umnotho.
Nxa sisikhangela-ke siyabona ukuthi kule nhlelo eziningi ele China elizenza kwele Zimbabwe, kambe nxa sikhangela-ke le $1.1 billion wange 7 and 8 lokhana okuthiwa yi-power generation uhlelo lwangkhona, siyabona njalo ziningi inhlelo eziningi zedala lephalamende kuzobuya-ke iRobert Mugabe International Airport. Kambe nxa bezezibona bajabula yini kumbe babona ngazani kuyahlephuka?
Vele into okuthiwa yi-project management kit ifuna ukuthi nawe nxa ukatshana kasithi ukudiaspora uyakha indlu uthumela abana wakho
izimali zokuthi bakuthenge listend, bathenge izitina, bathenge amasamende, bathenge ubhilida bakhe. Kodwa kufuna nawe from time to time ukusiza na ukuzobona ukuthi hawu ngo-right inje nxa ikuwindow level, hawu inje nxa i-roofing siyasebenzisana, livumelane ukuthi lizasebenzisa amatile kumbe amazenge. Kuqakathekile kakhulu ukuthi nxa sisebenzelana kwezokukhuphula izinga lezakhiwo, infrastructure development, lamanye amazwe abalisela iChina, nxa sisebenza babe labo besiza bezobona ukuthi kwenzakalani, ukwenzela ukuthi kube yindlela lathi ilokuzihlola ukuthi kambe senza kuhle yini kulokho kumele sibe senza ngakho. Umongameli uMnangagwa uphethe ekhuza abantu ukuthi ubugwelegwele, ukutshontsha, ukweba, ukungethembeki kakufuni, njalo kuyaziwa ukuthi yikho okubhidliza imnotho yamazwe. Yikho-ke kumele kukhanye ukuthi nxa kuyikuthi izinto ezinjalo kazikasizwa, kuzaba lesidingo sokuthi kukhanye lokuthi yindaba kungakasizwa yena imali engaka ebalisela izinto ezinjezinje kungazenziwe yalethwa. Kodwa-ke ngithanda ukuthi nginome ukuthi ukubuya nabo bezobona inhlelo ezizenzayo kuyabakhuthaza nabo ukuthi hlezi besuka lapha babone ukuthi kambe kungabe kufikela ngaphi, njalo kungabe kujabulisa ngaphi lokho sekwenziwe kufika kuleli banga.
UMnumzana Dingumuzi Phuthi umele iBulilima West edale lephalamende ekubandla le-ZANU PF. Siphinde saxoxa ngodaba lolu loMnumzana Rejoice Ngwenya, ingcweti kwezenotho othi eleChina lithanda ukuthenga abangane kuzekazi le-Afrika.
Ubudlelwano phakathi kwe-Afrika leChina kumbe singathi iZimbabwe leChina abuvele bungathi buphezulunyana, ngoba iChina ile ndlela yokuthenga ubungane, ifaka izimali eziningi kwama-project esingathi ama-infrastructure projects e-Afrika. EZimbabwe sekulama-billion ambalwa, kugoqela le ndlu entsha, idolobha elitsha elise-Mount Hagen eliza kuba yi-parliament entsha. Kungakho nje akwethusi nje ukuthi uyahamba nje egxonxaxotsha nje ebona ukuthi izimali ezingangena ukuze kudlelwane khonapho kuqini.
Ye, kodwa nxa sikhangela sibili kula lolunye uhlelo oleyi 1.1 billion ole 1.7 and 8 lokhana-ke ukuthi kuthuthukiswe, kambe kuyabonakala yini okwenziwa ngele China kwele Zimbabwe?
Inkinga yokuthi nxa yona iChina ifaka imali kule indlela ezimbili, kuleyinye indlela yokuthi bayanika imali yakhona uhulumende, izimali zakhona ezizikhanya zilahleka zonezo zintshontshwa. Sokusiba leyo indlela ethi bona babuye eZimbabwe bezokwakha bengokwabo belungisa lemitshina lezisebenzizabo. Lokho kwandisa ukuthi ungathi kuyaphumelela, kodwa singaze sinanzelele ukuswelakala kwamagetsi eZimbabwe. Sokusuthithi hatshi imali zakhona kukhanya azihambe kuhle, ngoba sokhu sikhalakhala ngenxa yokuthi isibani lesi akula.
Ye, kodwa-ke kuyanceda yini ukuthi uWang Yi abuye kwele Zimbabwe?
Kuyanceda ngoba uyazi ukuthi kube lokukhonela okuthize eChina ngenkulumo zikamthuli Ncube laphana aza afake izimali ezazikhanya azizilutshwana. Ngakho-ke ngikholwa yindlela yokuthi labo abantu beChina bazizithuba lokuzokhuluma bezibonela ukuthi imali abazikhiphayo zisetshenziswa kuhle yini. Kuqakathekile lathi kuyasijabulisa ukuthi nxa kule business yama-agreements isivumelwano ezenziwa neChina ikhitshwa imali, bona kabezi bezebona ukuthi imali zakhona zisetshenziswa kanjani. Kuyasijabulisa ukuthi ngaye kuyenzakala ukuthi ebizini simhlalise phansi simbuze naye imbuzo kuzekuchasiswe ukuthi imali zakhona ziyasebenza kumbe azisebenzi.
UMnumzana Rejoice Ngwenya, ingcweti kwezenotho, sixoxe laye eseHarare. Abazali abalabantwana abafundayo bathi isikhupheke okumangalisayo intengo yezingwalo lezigqoko zesikolo. Iningi labo lithi kabasoze benelise ukuthenga okufunakala ezikolo ezivulwa ngolwesibili. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba.
Abanye abazali sebethenga okufunakala ezikolo emigwaqweni besithi akusathengeki ezitolo ezithengisa ingwalo lezigqoko zabantwana abafundayo. Ugwalo lokuloba okuchiyeneyo lubiza amadola ayisichiyagalolunye ezitolo, kuthi emigwaqweni lungamadola amahlanu. Unkosikazi Sandisiwe Moyo, umzali obedinga impahla yesikolo koBulawayo, uthi intengo yempahla zesikolo ikhuphuke kakhulu ezitolo ezithengisa impahla ezilohlonzi.
Hayi, intengo yama-uniforms ikhuphukile. kakhulu ema shops e-US khangelela ukuthi iwathengisa quality stuff of which ukuthi i short yomntwana weprimary i-184 compared to phandle 40 ngama 40 bond to 50 bond. So it's terms 3 yilama twins of which ukuthi i-fees yakhona maka ukuthi umntwana oyedwa i-3.5 bakutshela ukuthi basazokhweza futhi uyabuza uzawukwanisa. On top of that ubhadala i-fees uphinde ufake le grocery phezulu. I-grocery ezakubiza u-2000 uyavunganani eZimbabwe khola malini.
Omunye umzali unkosikazi Nozithelo Ndimande uthi uthole intengo yengwalo ikhuphukile ezitolo kodwa kukhanya iphansi emgwaqweni.
Bakithi ngithi ngiyangena ezitolo lapha phakathi ngithole amabhuku ayi-$9 abantwana ama-72 pages phandle bathi $5. Kothophasi lapha bakithi lakwakungeneki. Ngithi ngiyathi ngithole imfomu yomntwana ekade ngiyifuna 400 and something phandle lapha bathi 100. So sengenza okokukhala ukuthi ngize ngiyithenge nge-70 bon. Hayi bakithi into zinzima lapha, angazi ukuthi abantwana bethu bayafunda yini kuya phetha ngani into le.
Unkosikazi Nobuhle Maphosa othengisa impahla zesikolo uthi lo nyaka ibhisimusi kayihambi kahle.
Uyabona amaniform lapha amasikotshi yonke la ndawo la unyaka yonke ledlilede sasingafaki phandle, ayetholakala kuthophasi kuphela. And sasikwazi ukuthi abantu abagqoka amaniform lawa kithi kababuhle but kathesi bezowathi ngoba lapha alele surprise than kuthophasi kodwa ekuhambeni kwebhizinisi ayikwehlukeni le minyakeni. Bona abadali kakhulu sebegijimisa iy'nkukhuzo nalezi ezidurayo. Hhayi ibhizinisi sibili yehlile. Eminyakeni kwakuthi kunje izikolo ziyavula Tuesday ngele thuba lokuhlala phansi ngabanilaba.
Omunye wabathengisa emigwaqweni unkosikazi Mildred Nyoni uthi umumo omubi wezomnotho welizwe yiwo oyenza ibhizimusi ingahambi kahle.
Ibusiness vele is very low ngenxa yokuthi umkhonomi wethu awumanga kuhle. Ngawo umkhonomi we ume kuhle ngalathi sile business ngoba ungaze uchiphise awumtholi umuntu okubana athenge ngoba vele kahle kahle imali kayikho.
Ngesikhathi abazali bephithizela belungiselela ukuvulwa kwezikolo, ababalisi bathi balakho ukungayi emsebenzini ngenxa yeholo eliphansi. Umgcini sihlalo wenhlanganiso yababalisi eZimbabwe Teachers Association umnumzana Sifiso Ndlovu uthi ababalisi abaningi bathi bazakwehluleka ukubuyela ezikolo ngoba kabalamali.
Ababalisi abaningi sebekhombise ukuthi bazakwehluleka ukuthi babuyele emsebenzini ngolwesibili ngenxa yokuba kabalayo imali yokuthi bagade amabhasi wona alenhlawulo ethe yakhwela. Kanti kunjalo nje abalakho ukudla njalo okuzabenza phela baphile besezikolweni. Okunye osokuvamile sokuthutsha kubabalisi ukuthi abantu ababo bona ezikolweni baza kwehluleka njalo ukuthi baye khona. Siyabona ke ukuthi into enjengale izaphazamisa ukuvula kwezikolo ngo-2020 ebesikhangelele khona ukuthi abaqhashi kabancede ababalisi ngendlela ephezulu.
Kasenelisanga ukukhuluma labaphathi ntambo bakahulumende ngokuvulwa kwezikolo. Uhulumende usanda kwethulela izisebenzi imali ezikhuphukileyo kodwa bayalile ukuyamukela besithi kayeneli inswelo zabo. Abathola iholo eliphansi kade sebezathola imali eyedlula kancane inkulungwane ezimbili zamadola eZimbabwe, i-$2,033 ngenyanga. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku-909 medium wave, laku-short wave 6175, laku-7255 ekuseni kusukisela ngo-6 kusiya ngo-7. Kuthi-ke ntambama kusukisela ngo-8 kusiya ngo-9. Sitholakala ku-909 medium wave, laku-short wave 4930, 13860, laku-15460 kilohertz. Ku-live talk sitholakala ku-short wave ku-4930, 13860, laku-15460 kilohertz. Kusukisela ngo-8 kusiya ngo-9 ntambama.
Sike sikhangele ezibhadalane lakwamanye amazwe ngamafitshane. sokugcwele amapolisa edolobheni leTehran kwele Iran okulabantu abatshengisela emigoqweni afuna ukuthi umkhokheli wakulelo lizwe uyathola Ali Khamenei asuswe esikhundleni kulandela ukudutshulwa kwendizamtshina yakwele Ukraine okufe khona abantu abafika phose abangamakhulu 176. Elemelika lisanda kubulala umkhokheli webutho leKets Force uKasam Soliman. Kubikwa ukuthi umlilo omkhulu obulele abantu lenyamazana wabhidliza lezakhiwo kwele Australia usicitsha kancane kancane. Uthise indawo eziningi ezigoqela eNew South Wales lapho uthiye indawo le ingumlotha. Sike singene khona manje kwezamasiko.
Sinana masiko
senzi bomandla
lo baba mkhulu
babelo
bola
use kwezamasiko lokuphila kwabantu izinsuku zonke lamuntu sikhuluma ngokusemulini siyake sizwe sibili abantu bekhuluma kuzwe ke umama esithi hayi mina lapha ndihlalele abantu bami kambe kuyabe sokutheni uze enhlaziye lolu daba ngilo mama usakhilelilene uMadube. Madube kunjani mama?
Ngiyaphila kuzi ngiyilela abalaleli
ngiyasho. Yes, akwamukela uhlelo. Ngiphinde njalo ngilo baba uWinos Dube. Uwinos Dube yingcwethi kwezamasiko esintu. Baba Dube ngiyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga njani balaleli.
Kase ngayo Madube ye batsho abantu uzuthwa hayi mina lapha ke ngihlalele abantu bami kuyabe sokutheni?
Indaba enjalo ivaninge kakhulu yitho mama. Ukukhoza lapho eqala khona iqala ngohlukunyezwa kwabomama ezindlini kwabantwana labomama ngoba uyathi umama mayethethwe wathola ukuthi endlini bahlala besilolo baba engxenye yabantwana yabantwana abaningi nabe ngikhanyeke futhi ukuthi abantwana ngabachiya umuntu engimchiyela abantwana lesandla sokuthi kusasa angavuka abantwana abadingele ukudla badle bagqoke bageze bahambe esikolo ungimile khona khonapho ekhaya ngiyaze ngithe ngathathwa khona ayi-responsible yokuthi ngakhanyela abantu abanye bagcine ngokukuhle bese ngikhanyela ngabona ukuthi hhayi awuhambelani angeke benelise ukuthi bagcine abantu abanye bese ngiphinda ngifithi ngibe umama wami ukuthi ungaze ungishaye ngidinde uzantinde uzongibulale ngizahlala ngihlalela abantu abami nxa ngihamba ngizohamba nabantu abami kodwa iningi labomama yabo usibona ukuthi ayi wothi ngihlale ngihlale labantu abami futhi nakho futhi asonto i-right ngoba ungatsho njalo phambili siyaphambili xa kuyukuthi yenziwa ngokuthi kuhlukunyezwa isimo sangikhona zake kubulele but vele siyenza njalo sihlalele bona abantwana.
Baba Dube nantu daba lapho.
Ye ngiyaluzwa umama uyalubalula kuhle. Okokuqala ngithanda ukuthi ngithi mina yona leyo ndlela kuze kufike kulesi sinye esinjalo ukuthi umama ake sihlezi phakathi kokwakha kwakhe ezwakale sekhuma ngokuthi uhlalele abantwana kuyabe kutshengisa kukhombisa ngokusobala ukubana hhayi kulo hlupho oludinga ukuthi lulungiswe lapho ngoba kuyabe kungasela kuzwisisana phakathi kwababili laba besheze ekhaya lapha bele nzalo yabo. Okuthi-ke eqinisweni asikukhuthaze sonto esingathi thina inhle iqondile njalo ukuthi ibe khona kodwa sidingisisa ukuba nanxatho kungabe kuleli hlupho ezikhona ngokomgeni wethu ngokwenzelo zethu impilo kusahleziwe kuzwisisana lokuthi nxa kulo hlupho olukhona kudingwa bemuli babuye ndawonye bazame ukuthi baxhase laba ababili babancedise badinge indlela yokubana kambe lokhu okungani kuyabahlupha kungani kuyayenza baze behlukane kuzwisisanele ekuphileni bangakuxa kulula njani. Kodwa-ke kukhona sibili ezikhathini ezinzima siyakunanzelela ukuthi kuyabe sokulobunzima lobanokuthi laba abantu ababili bobabili kabasazwisisani abasemukelani ekuphileni bese kusithi-ke umama ngokunanzelela langothando lwenzalo yakhe abesenanzelela ukuthi kambe ukuthi ngifulathele laba bantwana kumbe ngikhalale ngiyabe sengibancitshe ithuba labo lokuphila ukuthi bakhule bendawonye labazali babo uyise lwenina sisaphile. Yikho kuyenta besesithela hhayi ngike nayiqiniseleli kube ngikhonapha ahlale evalile kuthiwa ikugciba izinto ezimbi ezingabe zingabenzi empilweni kube kuhle ekhaya lapha asesezokuvalela zithi hhayi sezisenzekisa abantwana laba bakhule bebona ukuphila kwekhaya ubaba lo mama bendawoni kodwa yena eqinisweni esibhekene empilweni kungasela buhle kungasela kunani.
Ye Madube kujalo ukulungiseka yini nxa sokunjalo?
Ukulungiseka kwangikhona awuvamanga ukuthi kuyalungiseka ngoba ngavele uzumuntu ongumama sikhuluma leli gama lokuthi lapha sengijali labantu abantu uyabe uvele usubona ukuthi akusela ngokuthi uyalungisa.
Ye sithatheleli thuba ukuthi sibonge ubaba uWinos Dube ingcwethi kwezamasiko esintu. Siyabonga kakhulu-ke baba Dube.
Siyabonga.
ngibonga njalo sobangabalaleli.
Yini ntathe leli thuba ukuthi ngibonge umama uSakhile Liline uMadube. Madube ngibongile kakhulu. Sizaqhubeka ngodaba lolu ngeviki ezayo. Okwamanje ke sike sizwe ezabatsha.
Yebo 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 umthwakazo muhle simpapo muhle yikuthi banokuhlelo lwabo sakhulayo ngingu Mike Hobe namhla kuhlelo sixoxa lo vusa umuzi umkwananzi owenkampani eMyrana
njani but ngiyaphila njani
hayi mina ngiyaphila awusitshela ukuthi since the last time sakhulumisana izinto sizihambe njani
ngathi inkosi ibe nathi ngenxa yokuthi khona ama services eMyrana are relevant labantu abathakazelelayo amaprogram transfer software ukuthi nama customers ase South Africa, Botswana, Zambia, Malawi, and the team yethu yakhula.
Usebenza ndawonye labantu abasakhulayo na noma nguwe nje u-CEO okuqhatsha abanye abontanga emazweni athena?
Okhalebi ngiyathanda ukuthi ngichazele ukuthi vele yona iMyrana isebenza njani. iMyrana yi-platform, i-platform leyi ikakhulu isebenza labantu esingathi ngesilungu ngama-travelers, labantu abalama-bus, iya-facilitate ama-trade ikakhulu ngasikhangela ukuthi abantu abaningi ama-SME bathakazelela ukuthi whether ule website kule mobile app ufuna ukuba ne-payment gateway kumbeni ufuna ukuthenga nje thina sisebenzisa i-technology siyaba lama-brand activators achiyeneyo kwamanye amazwe abantu abasakhulayo
ngomnyaka odlule ngixoxela abantu abasakhulayo abaningi abanamabhizimusi achiyeneyo eZimbabwe eningi labo babekhala besithi isimo somnotho sibi indaba leyo ukuthi uyathenga impahla echiyeneyo ngama-user besuthengise ngama-bond kuthiwa hhayi kwenza ukuthi kube nzima ukwenza ibhizimusi elizweni uhlangene lezinto ezifanayo na
umumo wesizwe ngabo ongamanga kuhle into eqakathekileyo I think ukuthi from day one you must come up with a way of finding a customer that's going to pay you some money as a starting point. Singakakhulumi ukuthi imali ayila amandla. Kumele u-expose ikampani yakho to a different market. Ngingadika leZimbabwe kuphela. The actual people who are in my segment baba bancane. But when I look at the whole of Africa, you find ukuthi you are targeting a wider group. Ye imali ngabe ngathengi kwesinye isikhathi thengisa phela ngamapula, thengisa ngama-rand, thengisa ama-US dollars, all now open to anyone who is willing to use technology to take advantage.
Sigqiba uhlelo lwethu bengicela ukuthi unikeze abantu abasakhulayo amazwi enkuthazo.
Well, ngathi when the situation is crazy, you also have to operate like a crazy person. You cannot do things. So let's go 1+1=2. And then always 2 is more total uhlupho, sibili. And the entrepreneurs come the first. So if there's a problem that you're genuine these things, you're going to get people who pay you real money. Nxa bekhona nje abantu ababe isa ukuthi besithole ngiyakwazi ukuthi sithole ku-Facebook ngiyakwazi njalo ukusithola kuma-website yethu khonapho siyatholakala sikwazi ukuxoxisana nawulo muntu othi yena ule mbono ongakwanisi ukungenela nelezi zinto eMyrana sibambisane we are open
hayi mnumzana Vusi Muzi Mkwananzi ngiyabonga kakhulu ngokungena kuhlelo
ngiyabonga
Hayi, mthwakazo omuhle silugqiba lapho uhlelo lwabatsha abafisa ukuxoxa lami ngikhona ku-Twitter njalo ku-Instagram @BigMike3 BIGMYKE3 lingakhohlwa ukuthi sidibana njalo ngolwesibili kuhlelo The Connection lapho siqhubekela phambili sixoxa ngendaba esiphathelane ngabatsha elizweni uhlelo luqala ngo-8 PM bese lugqiba ngo-9 PM ku-Facebook ukhasi lethu ele-VOA Ndebele kwane lokwa lamhla olivalisayo ngenjabulo igama lami nguMike Hobe mthokazi omuhle zimpapo omuhle bye bye
siyabonga ke Mike Hobe sokwisikhathi sezokholo lwesiKristu silonto kwami inkomo
Soku isikhathi sohlelo vuselela umoya silomfundisi uSenispanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabingelela abalaleli bethu namhlanje kusihlwa. Ngiyabonga njalo ukwamukela kuhlelo lwethu.
Usiphatheleni lamhlanje.
Ngikhangele uDavida ekhuluma ngento eqakathekileyo kumaHubo 42 verse ka 1. Uthi yena uDavida lapho, njengalokhu impala inxwanele imifula yamanzi, ngokunjalo umphefumulo wami unxanelwa wena uNkulunkulu. Umphefumulo wami womele uNkulunkulu, uNkulunkulu ophilayo. Ngiza kufika nini ngibone ubuso bukaNkulunkulu na? Siyananzelela ukuthi njengoba thina sadalwa nguye uNkulunkulu, wafaka phakathi kwethu isimo sokuthi ngaso sonke isikhathi wonke umuntu awomele uNkulunkulu. Wonke umuntu ulento phakathi kwakhe edinga uNkulunkulu, edinga ukukhonza uNkulunkulu. Nxa singamkhonzi uJehova kumbe uNkulunkulu kulezi zinto ezicina thina sizikhonza. Namhlanje kodwa mfuna ukukhangela ukuthi siqalisa lomnyaka kuqakathekile kangakanani ukuba sithathe isikhathi sokudinga uNkulunkulu. Sithathe isikhathi sokuthi inhliziyo zethu ziwomele uNkulunkulu. Siyakwazi ukuthi lapho nxa inqina kumbe impala iwomile, siyakwazi ukuthi iyayeqa izihlahla, iyagijima, ingabi le ndaba lokudlutshani, ingabi le ndaba lezinye izinto, kodwa inuke idinga lapho kulamanzi kuphela, lapho engathola khona imfula yokuthi inathe amanzi. Ngakho lathi njengabantu sesiphutshile omunye umnyaka, siqalisa umnyaka omutsha. Siwuphutshalwana umnyaka, abaningi bethu sidlule phakathi kwenkinga ezehlukeneyo, sidlule phakathi kwezinto ezisikhathazayo ezehlukeneyo. Kodwa namhlanje kusihlwa, ngifuna ukukukhuthaza ukuthi uqalise umnyaka ngabe ungawomela uNkulunkulu umdinge. Ngenxa yani? Ngenxa yokuthi uJesu wathi ehlangana lalwana umama weSamaria wathi kuye, mina yime ngilamanzi okuphila. Amanzi okokuthi unganatha awusoziwome njalo. Ngakho abaningi bethu sidlula phakathi kwempilo siwomile. Sidlula phakathi kwempilo sidinga amanzi. Amanzi sesiwafumana endaweni eziningi, kodwa asomanzi azasenza ukuthi singawomi futhi njalo. Asomanzi azasenza ukuthi singabe ngabantu abasuthisekayo. Ngamanzi okokuthi siyanatha kodwa sisale lokhu sidinga amani. Ikanti singabuya sizonatha emthonjeni onguJesu Kristu. Uyasenza ukuthi ukuwoma kwethu konke kuphele. Uyasenza ukuthi lawo manzi angene phakathi kwethu, asivuselele impilo zethu, siqalise umnyaka ngendlela ehlukeneyo. Niyakhuthazeka kakhulu ukuthi nxa ngikhangela kumbali eBhayibhelini, banenge abantu osinqa bakhangela ucabanga ukuthi impilo zabo seziphelile, ucabanga ukuthi ha umuntu lo kasela lutho, kodwa uNkulunkulu athutshe afika amnike amanzi lawa ayenza ukuthi umuntu anganatha angawomi njalo. Lawo manzi abe phuphuma evela esihlalweni sikaNkulunkulu, ubona impilo yomuntu sitshintshile. Ngakho ngiyakukhuthaza namhlanje mlaleli wami ukuba nanka amanzi akhona. Akudingakali imali, akudingakali ukuthi wenzeni. Into edingakalayo ukuthi wena ube ngumuntu olangalela uNkulunkulu namhlanje. Inhliziyo yakho itshaye ndiva zonke ezinye izinto, uthi kuphela nje mina into engiyifunayo ngifuna uNkulunkulu. Manje ngiyathokoza ukuthi uNkulunkulu angathola leyo nhliziyo enjalo, uyabuya afika kunathise lawo manzi ayimpilo evela kuye.
Akuyiphethe mfundisi.
Asithandazeni. Baba, ngiyathandaza igama likaJesu. Kube bonke laba abawomileyo banike lawo manzi, kulabo abanye abagulayo baphilise, basilise ngegama likaJesu. Amen.
Lolo bekuluhlelo vuselela umoya silomfundisi uSenispanda. Tiani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungamile Nkomo.
Siyabonga kakhulu ke uNtungamile Nkomo. Singakehlukani ukuthi sikhangele indaba ezikhokhela lamhlanje. Isiphahlamandla sakwele China sikwele Zimbabwe bayakhala abazali ngentengo yempahla yezikolo. Sikuba lapha ke uhlelo lwethu namhlanje ngolivalelisayo ngeGibbs Dube ngisithi asidibane nekuseni wa past 6 kusasa.